Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlazi ku-17 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isisekelo selizwe na? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho.
Kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buy. Ngaphandle nxa sekunempuphu, sekunempuphu engaphekwanga. Impuphu, you know, lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini. Lokho kuyaze kuyi-vote buy.
Lanxa usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga esithi umumo oselizweni ulungele ukhetho olukhululekileyo, abanye bathi abavumelani laye ngoba abantu makhaza besethuselwa njalo kulodlakela.
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto.
Abamabandla ahlukeneyo abazancintisa kukhetho lwalo nyaka kunsuku eziyisikhombisa ezilandelayo koBulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo okhetho njalo sebelungelele ukuya ekhethweni abazanqoba khona.
I so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary. That's very good. Ukungabeleli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful, and is peaceful, and that is really, really well.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isekelo selizwe na? Ibandla lezanu PF lipha abalandeli balo ukudla ukubalisa inyama yenkukhu, isinkwa lezembatho zebandla emhlanganweni yamarali phose wonke. Isisekelo sombuso sithi kulicala ukuthenga amavoti. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu olilunga lebandla le-CCC. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe ibandla lezanu PF lingalisephula na umthetho.
So ngabe kufitini yakho akufile ukucala bese kufuna indaba yokuthi abantu bangaye rallyini mhlawumbe bangahlala rallyini laphana kusetshenzwe bese kuba lesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nxase kunamagonyeli nezimoto ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini, bethiwa ama-rice, bethiwa ukudla okushiyeneyo, kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivotele. That becomes vote buying. So it's context. Bese kufuna nokuthi i-social welfare ngalelo langa ishe ukuthi iqhube i-program yayo. Bayeza ubuza umbuzo lo e-parliament, Chris. Baphendula wathi no, but
kodwa
kungumsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khonokala ku-abuzwa ngezikhathi zama-election. Ama-program asesenziwa kwezinye iy'ndawo ezithize. Ngesikhathi sama-election ama-program akade vele engenzakali phakathi kwesikhathi. So there's abuse of the system in that way. So usesiyakhanyela, uyakhanyela i-content, Chris.
Kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF, abantu bayaphiwa i-chicken, bephiwe isinkwa lamanzi le-drink. Singathi kuyini lo?
Mina lokhana ngibona ingazami emaralini vele abantu bayasitsho lami yinje ngangathi ngingathola abantu besuka kuconscious yabo beralini ewhitesteed. I must make sure ukuthi nxa irali iphela the group somewhere and we achieve them something to eat. Remember babesuka ezindlela emfweni phela batshona lokho naphana bengahlanga. So as long as abantu labo beseralini bengamasapoti ezani, I don't see any problem. Iproblem ibakhona nxa ukudla lokho kungaphuma nokunikwa abantu edolobheni lasasithini abantu abavele bengayi eralini. Ngibone ngaye nxa sekunjalo kuyazo kuyi-vote buying.
asingeke sathi ivote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye abantu abanye basebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengele abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuseralini ngoba even any other party even opposition iyayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina siyabe singenawo ama-resources akhona. Kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaseralini kuzisize ke ukuthi kulabanye abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. I-vote buying ileyana eyokuthi ngiyakhumbula mina wawulala kuyeizimoto ebusuku kuma shopping center uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamele sebahlukuhle amarole elayinile that i-vote buying esesayibona and ikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu besena behlezi kuma shopping center laphaa kuyesihlaza sebamelele ukuthi uzabuya ukuhle eve way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi expose kweyinye i-view engaba khona that is i-vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying. Kodwa ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu sekunempuphu engaphekwanga impuphu you know lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini lokho kuyazo kuyi-vote buying.
Lo ke ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ngezomthetho obixoxa icingweni lestudio 7 uphulu ulilunga njalo lebandla le-CCC. Ngesikhangele olunye njalo udaba lwezomthetho lezokhetho umkhokheli wamapholisa umnumzana Godwin Matanga uthi yena kulokuthula elizweni njalo ukhetho luza qutshwa kungela vudlakela. UMatanga uthi yena utshele inhloli zokhetho ezivela kumanyano weSADC lowe-Commonwealth izolo ukuthi lanxa kulezehlakalo zodlakela lapha lalaphaya ezigoqela ukubulawa kukaChitsunge zilutshwana izehlakalo lezi okokuthi azingeke ziphazamise ukhetho. Kodwa ibandla lesisi likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa endaweni zelizwe ezijiyeneyo ngamalunga ibandla leZANU-PF. iZANU-PF yona iyakulandula lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lanxa ukwethusela kungakukhulu njengaseminyakeni eminye esake sayibona kakusho ukuthi kakula kwethuselwa baningi abantu abethuselwayo baningi abantu abatshaywayo akukhulunywa nje kuphela kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje kulabantu abethuselweyo kulabantu abatshayiweyo kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni kanti ke kasingakhohlwa ukuthi zinenge izindlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota ungamncitsha ukudla ungamkhumbuza ngegugura wundi ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008 konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela yikho esikubona kuqhubeka kakutsho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni zinenge indlela zokwethusela abantu zinenge indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo.
Abavela kuSADC la kuCommonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo kuyini kahle kahle kumele bakufake ilihlo.
Ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele kunengose kwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi. Siyabona nje sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abamba amarali ekhululekile. Sibonile ukuthi emsakazweni lapha eZBC lasema newspaperini kahulumende amaqembu aphikisayo akakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa. Sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu
ukususelwa ezindaweni ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke nqabe fika ngalesi sikhathi okuningi vele sekonakele. Kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kwabasebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku, kuyabalwa ngendlela yakhona ama results announcewa ngesikhathi njalo ahambisane le ndlela abantu abavote ngakhona. Kodwa umbonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo.
Sibone iTRC ikhala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla leZANU PF. Kodwa abeZANU bayakulandula lokho. Ungathini ngalokho?
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi laba bavota nge-postal bethusele bagcine be vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo. Lokho akufanelanga kubuye kwenzeke njalo. Kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho, kuzaba ukuthi lizwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko, kuzakwenza ukuthi kungabi lemsebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu-5.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa icingweni lo ntungamele inkomo e-Studio 7 ekobulawayo. Kwelunye njalo udaba lwezokhetho, abamabandla ezombusazo ehlukeneyo abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini ezilutshwana ezilandelayo ngolwesithathu oluzayo kobulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo asebewenzile, sebelinde nje usuku belesiqiniseko sokuthi bazanqoba. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakhansila, amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe. Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolu khetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa. Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla leZANU PF eCountry Park, umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo.
Hayi, so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary, that's very good. Ukungabeleli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really work.
Umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lephalamende engowebandla lezaphu uvumelane loNcube.
Mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency, angizange ngibone dlakela kimi le coverage bangiyenzele ngeimedia yonke nje kimi, hathi besisebenzisana lamapholisa labezekhi. So ngikhangelele ukunqoba mhla ka 23 August.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho banesiqiniseko sokuthi bazanqoba.
Ukubona ukuthi i-ground sokusetshenziwe amaZimbabweans wonke ase-ready ukuvotela i-CCC. I-CCC vele isiwinile. Mhla ka 24 August siyabe sino brand new president, sino brand new economy, sino brand new currency, sino brand new Zimbabwe.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZESNI bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule. Isikhulumi seZesni esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula.
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuya vota njengakathi sinje siphuma khona apha abantu ukuthi balungisele ukuthi baye observe ezindaweni ezijeneyo inxa sikhangela nje general atmosphere ama political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona ngathi inengi yazikhankasela kuhle kungela ukuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo esesikanti siyakunanzelela ukuchiswa kwamabhana ikakhulu awe opposition masikhangela amalanga la adlulela namhlanje ngibona ngathi akulo amabhana achisiweyo akanechamisa lapha koBulawayo
inengi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle koBulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abe commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena lebandla lakhe leZANU PF bakhengelele ukunqoba kukhetho lwangeviki ezayo esithi ngoba imisebenzi kahulumende wakhe iyazifakazela. UMnangagwa wesethula la mazwi embuthanweni werali eyenzelwe eMakoni South izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selisole ukuvota kwamapholisa lamabutho kungela amanye amabandla ukuthi bahlole ukuthi kwenziwa ngemfanelo na. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi balembiko njalo ekhomba ukubana amapholisa ebevota phambi kwabaholi babo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ezele ukuthi izele izinyane leyini kulomehluko embuze emithiyo elisacabanga ukuthi inxa izazalelisikazi so liyani izele liduna lesithi izazalelisikazi asihambeni sivotele i-CC yimi uzamo zamayo.
Studio 7 linjani basakazi bethu kunye labalaleli labalandeli bonke bakastudio 7 ngiyababingelela. Bese ngithi mina studio 7 sicala lisitshelele kumbe lisikhuzile abezikhi ngizwe ngezwa lasi time kukhulunywa ukuthi amanamba baphiwa ngamakhampani abomakhalekhukhwini ayisikho Mnangagwa amanamba waphiwa ngabezikhi ngoba yibo phela ukuthi masirejista sibhalisele amanamba etefoni waye benganika ama-opposition party ufithe nizekhi vele angezanu already vele kasoze vele siphumelele ngoba izekhi lezanu lobudlelwane siyakufisa ukuthi lati sizwe OSCC kumbe MDC kumbe 1 elayicela ukuthi icala ivote lenku box number 1. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani sanibonani bantu bakithabahle. Ya sesiyavota ke ibisiwina ke iZANU PF. Lizobabona abantu labo belibavotela bona laba beZANU PF sebeqala ukuqhatsha ama security ukuthi babagade besidla imali yelizwe. Umuntu uma engeniswa ngabantu ekugcineni kasafuna abantu, uma uzomdinga uzomtshela ngohlupho uthola isecurity nakasatholakali libananzelele abahlakaniphile wavele bangabavotela.
Sanibonani sanibonani basakazi abahle linjani lonke lapha eStudio 7. Zothanda ukuphawula ngalolu daba cela phela ama-ojetu lisivule lathi cela nizothanda ukuphawula ngalolu daba lolu sokuthi amapholisa asevotiswa ngenkani kanti yona iZANU PF icabanga ukuthi yona ingasefuna futhi ukubusa manje ayi 5 years ayi singabantu nje ebezimbabwe 5 years ezibe singathanda ukuthi iZANU-PF ibe iqhubeke ibuse futhi yonisebenzisa inkani into yonke nje hayi 5 years is too much manje sikhathele siyahlupheka sinamsebenzi manje semazweni zama impilo kunzima lakho usebenza emazweni but ithole iZANU-PF isathi lokhu isafuna ukukhokhela abantu ayikho into eyenzayo but ifuna ukubana itibikiti yona iyabuse phambili ngeZANU-PF lo muntu olandela iZANU-PF mina ngazi ukuthi uyabe njani kahle kahle ukuthi uduko olungako uyabe ngaluboni yabonga okhulumayo ngu-Trevor Lonsebotswana
siyabingelela ku-Studio 7 siyabingelela ku-Studio 7 manjani abantu ngizathanda ukuphawula kancane especially kakhulu ngendaba ye-Country Park bantu base-Country Park lina inelenhlanhla kakhulu okuqondana lo Mthuli Ncube ngoba nanguye umuntu obisa ibhondi imali esibulela iZimbabwe kabuhlungu uzananzela ukuthi uMthuli Ncube bakabazama ukumsearch ephalamende befuna umbono ukuthi yena akathwali yini amayusa wabaleka waphuma ebaleka ephalamende kodwa ngumuntu oloke etshutshisa ukuthi abantu baholiswe ibhondi so umuntu ongathi ulenhliziyo lobala abantu yena lowo umuntu ongalahliziyo labantu uMthuli Ncube kufuze ayangeke kakhulu abantu bamxotshe eCountry Park engabi le ndawo lapho angawina khona yibo laba bantu abavela emathebelelendi abayibona ababisa imithetho yonke leli ibona abantu encindezela abantu kade sibabisa imithetho emibi enjengabo patriotic act yena lesikhona babisa imithetho emibi yibo bona abantu abavela emathebelelendi esithi thina laba bantu kabafunakali bangene ephalamende ngenisana abantu abaright abazwisisayo abazathinxa bekhaya lomthetho bekumthetho bekumthetho oright ongasiyo ozancindezela abantu ngoba abantu kade sibathwele nzima ibhondi leli liholwa yithi thina abantu yena uMthuli kaliholi kaliboni kalidli bekazikalazi ukuthi imali enjani ake limxotshe eCountry Park bantu beCountry Park siyacela ukuthi uMthuli engawini eCountry Park noma sokutheni lo mnanga kwakhe bayalahla izikhava zabo lezo siyacela abantu bakithi ngiyabonga ukukhuluma ngosibandi waseluqalo konasirent ngiyakubonga kakhulu
elinjani bantu bakaStudio 7 thina siyaphila lonke balaleli bakaStudio 7 okhulumayo unkosi khona uphe ngibe lapha eKZN maphisa la siyakuzwa sibili amavoti abantu cela abantu bayivota ngobuningi babo alathi siyabuya sezindleleni sizovota sibaningi siyenzele ukuthi lathi ilizwe lethu libuyele kuhle leZimbabwe mna mhlawumbe singathola ukuhlala kuhle kula manje siyadubeka semagangeni khonapha hlala sigijima ubusuku bonke badala bethu mana sivosena amakhanda siyevotela ilizwe lethu leZimbabwe abantwana babuye ekhaya bathola imisebenzi yabonga ngingelela abantwabami uTokozani loThuba lapho abakhona ngithi inkosi ihlale nabo ngingelela intombi yami yakondlovu lapho ekhona ngithi hayi sithandwa asiqhubeke sigcine abantwana kungangenela usatani
ngingelela enkundleni ngithi litshona njani basakazi iZimbabwe ilizwe lezithembiso izithembiso ezasuka from kusukela ngo-1980 abantu baphilwa ngaphansi kwezithembiso ezingafezekiyo izithembiso ezingasabantu ezingalethi intuthuko izithembiso ezithi khona iZANU iyahamba iyefakwa kuyigreda emgwaqweni okufileyo iliqede lapho ibisibiza abantu izobatshela ukuthi igreda le izolungisa umgwaqo abantu bakithi begida umnyaka wonke abantu bakithi batshelwa ngamabhodi ukuthi amabhodi alungiswa lama-airport lamaphalamende kade lokho kusiza bani kuncedisa bona ngoba yibo abangena leyo phalamende lokho kuyizikhulu ezihlala kuleyo phalamende le bhoda lena ungeke uzijayisa ukuthi walungisa ibhoda ngoba siyayibhadalela leyo bhoda iimoto zethu ma zingena lapha ziyabhadala imali eningi kakhulu futhi kambe ungazitshela abantu ukuthi yintuthuko leyo kumbe ngokunye futhi ukukhuthuza abantu okukhona abantu silahlekelwa izimali eziningi laphana ebhoda ngalokho siyakwazi ukuthi nje abantu bakithi ngabantu abajabulela izithembiso ezingafezekiyo batshela ukuthi wasesilungise lokhu abantu bayagida umnyaka wonke kodwa lokhu abakugidelayo kungafezeki sesikujwayele lokho isikhathi esiningi oluye uhlupho esilalo kulaba abantu bazitshaya izifuwa ngokuthi bafundile umbuzo okhona yikuthi sifundele ukuyaba luhlupho yini kwamanye amazwe kodwa yikho esizitshaya isifuba ngakho hayi bantu bakithi ibhola lilele ezandleni zenu uma kuyikuthi lijabuliswa yikuhlala kuphela ligidela into izithembiso sizahlala sinjalo size siye kufa kodwa abahlakaniphileyo babona ukuthi kufanele kube lenguquko
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika igqetha lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani ubikwa ephakathi kwezikwelede ezadalwa ukumela uTrump. Ngalokho uGiuliani ubikwa isithi uza kuya emzini kaTrump eMar-a-Lago ukuthi bayikhulumisa namathupha ngalolu daba. Kolunye njalo daba uTrump uthi uza kwazisa kuyona le iviki ukuthi uza kuba khona na enkunqoxompikiswano yamalunga ebandla lama-Republicans eyaqala ezayenziwa ngeviki ezayo eyakuqala. UTrump uthi kafuni ukuzihlupha ngali ngxoxompikiswano ngoba ekhokhela amalunga ancintisa kubandla lama-Republicans. Ucwaningo luveza ukuba ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini omlandelayo abe lesilinganiso esilikhulu esilichumi lantathu kuthi abanye balesilinganiso esiphansi sokuthathu ekhulwini. Kodwa abanye bathi uTrump engancintisa uza kuba lula ukunqoba kulomunye ongayisuye nxa ezamelana lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona njani amathuba kaTrump nxa emiswe lo mnumzana lo mongameli Joe Biden.
Umnumzana uJoe Biden nxa ungakhangela ukhanya engathi umkhumbi wakhe lo uzamile sibili ukugwedla-gwedla ngoba ungakhangela i-economy yelizwe leli ibingathi iyaphansi kodwa ke wazama ukugwedla-gwedla. Mina mbona ngathi usephujile ngoba kathesi nxa ukhangela umnotho welizwe ukhanya ngathi ungcono kakhulu. Abantu bayasebenza, ama-companies adinga abantu bokusebenza, kula bantu bokusebenza imsebenzi mnengi ukwedlula abantu. So ke mbona ngathi ngaleyo ndlela ubambile sibili. Kuyasweleka sibili abantu njengathi kona lapha abaqhatshi siyaswela abantu uswele uzimangala ukuthi kathi manje uzasetshenzelwa ngubani nxa sekunye. So ke kuyatshengisa ukuthi i-economy iyahamba. Ungakhangela le ndlela abaphapha ngayo kathesi ama-frame achina ama-holidays kuthini kuyaphithizela kuyahamba sibili. I-economy angibona ukuthi ingamsa phansi. Ngibona ngathi uyizamile sibili ukuyigwedla ukuthi ingaze yatshona isize ngathi iyandenda kathesi.
Asithi kusuke uTrump bese kungeniswa omunye ozancintisana laye, umbone ngamnqoba yini umongameli Joe Biden omunye ongaso Trump?
Iqiniso lakho bekungathi nje ngathi inkundla yakhona ibekelwe bona bobabili ukuthi bake baphindane amaxhegula baphindane sibone bake bangqikilana ngaphambili wehlulwa uTrump khona lokho angazange akuvume ukuthi wehlulwe. Bekufanele ukuthi kathesi babuye futhi baphindane njengakhona lokho sibone ukuthi bazangqikilana bayefika ngaphi. Kodwa-ke njengoba kungaziwa ukuthi kungahamba njani kungangena omunye ukuthi kulaba abatsha basesebatsha. So abantu bangeke bakhethe umuntu omdala phambi komuntu omutsha. Mbona ngathi kungamkhathaza uBiden lokho. Laba ama-Democrats angaphinda futhi azisole ukuthi aluba ngabe bahle bakhangela ukuthi bafake umuntu omutsha. Kodwa-ke labo bebesesaba ukuthi umuntu omutsha angaqondana noTrump uzadliwa. So bekumele ukuthi bona bobabili bona laba bake baphindane ke sibone ukuthi kuzawela ngaphi indulo phaphawu. Kumbe kasozaphinda avume futhi uTrump ngokwesithathu ama-elections ukuthi uluzile. Sifuna ukukubona khonokho. Yikho engikubonayo babakani.
Ayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo nguChris Gande.